Unkosikazi Esnat Khumalo okubandla le-Republican Party of Zimbabwe ofisa ukuba ngukansela kuward 12 usebhoda indawo ezishiyeneyo ekhuluma lozulu ngaza kwenza engavotelwa.
Yathi omama siyakwazi ukumela ilizwe lethu, isigaba zethu. Labo mama balezidingo zabo, kunje silezidingo zethu ukuze lathi sikhululeke, kodwa nxa singalamama osimelayo akulalutho oluvelayo. So ngasukuma njengomama ukuthi hayi bo, into yenziwa ngobaba lathi siyayikwanisa, lathi siyalimela ilizwe lethu, ilizwe ngelethu sonke silabo baba.
Unkosikazi Khumalo uthi kuningi okumele kulungiswe kobulawayo.
White 12 kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho, izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yezikwereti, ezinye zivaliwe indaba yamagetsi, abasakwanisi lutho, abasenabo mkabo. So ngikunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama ngikhangele lezi zinto ezinjalo. Njalo lezikolo zethu azisalunganga, sezidilikile, lamafloors akhona segugile. So ngazinikela ukuthi nxa ngaba yingxenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakuvillage 12, lami ngingenza okufunwa ngabantu.
Ibandla lezaphu lalo liyakhankasa endaweni ezishiyeneyo. Ubakhankasela ngamandla ngumnumzana Mavuso Jabalala.
Kanyekanye
wathu,
kanyekanye
wathu,
wathu into le ayisoze yafa yafa, ayisoze yenza njani, ayisoze yafa yafa. Izaphu ingangena phansi yevumbuluka laphana, ilokhu iyizaphu bantu bakithi, yafungelwa.
Kanyekanye
wathu, kanyekanye
wathu,
wathu.
Olandela ezombusazwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe uthi balutshwane abaphikisayo ababonakala ebantwini.
Laba abantu abafuna ukuvotelwa manje kube kume mhlambe ma bengazama ukuthi bakhulume nge-devolution, devolution of power, ukuthi bezame ukususa amandla lana phezulu bawese phansi. I-system yebambileyo kakhona ukwenza lutho. I-14 i-210 kwaxotshwa imithova yonke khonapha.
Kudingwa abazamela inkulumane lephumula edale lepalamende kobulawayo. Kulezinye njalo indawo okuzavotelwa amakhansila. Ngimele i-Studio 7 ngise-Maryland, ngingu-Kip Stube.